So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesine mhla ka 11 kumbimbitho 2021 ngontungameli Nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
kuyamele siqale silungise khonoko ukuthi abantu bachasiselwe ngali vaccine
namuhla kwanela umnyaka i World Health Organization ihlele COVID-19 njengesifo esiyingozi emhlabeni jikelele i-global pandemic umkhuhlane lo usuhlasele abantu abangu 117 million njalo wabulala abangu 2.6 million
ngendlela embone ngakhona siyanika abakuthiwe ukudla abantu badimele kodwa amaphoyisa abayalele ukuthi behambe esibhedlela
Ivandla lemthwakazi Republic Party lisola ukujaywa lokubotshwa kwamalunga alo ngamapolisa kobulawayo izolo. Uzulu ukhala ngokwanda kobugebengu obufana lokubamba inkunzi osobuyinsa kavukela elizweni. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Namuhla kwanela umnyaka ngemva kokuba iWorld Health Organization ihlele iCOVID-19 njengesifo esiyingozi emhlabeni jikelele iglobal pandemic umkhuhlane lo usuhlasele abantu abangu 117 million emhlabeni njalo wabulala abangu 2.6 million Umkhuhlane lo uqhamuke kwele China wasabalala ngomhlaba wadala umonakalo omangalisayo. EZimbabwe usubulele abantu abayinkulungwane elamakhulu phose amahlanu 1489 njalo wahlasela inkulungwane ezingamachumi phose amane 36341. Izolo kubanjwe abangamachumi amabili belomkhuhlane lo kodwa akekho obhubhileyo. Abahlaselwa yilomkhuhlane kuleli sebehlile kulezinsuku kanti lohlelo lokuhlaba izisebenzi ezihamba phambili ijekiseni yecoronavirus luya phambili. Kodwa inhlanganiso emela odokotela iZimbabwe Association of Doctors for Human Rights ithi balutshwana kakhulu abavuma ukuhlatshwa ngoba selokhe luqale kumaviki phose amathathu edluleyo loluhlelo sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezedlula amachumi amathathu lanhlanu 35,901 kuphela. Umkokeli walinhlanganiso udokotela Norman Matara uthi kunengi okungahanjiswanga kuhle phambilini kohlelo lolu okufana lokuhlomisa abantu ngemfundiso yejekiseni esetshenziswayo okwamanje eSinopharm yona elungiswe kwele China. Eqathanisa lokwenzakala kwamanye amazwe udokotela Matara uphe umzekeliso welizwe laseRwanda lona athi lihlabe abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 phakathi kwamalanga amane nje kuphela. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Spanda utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi uhulumende kumele aphe abantu imfundiso eneleyo ngalijekiseni.
Khona abalutshwana sebehlatshiwe ngenxa yokuthi njengoba sayenza sicubungula sibuza abantu ukuthi bangayithatha yini injection kumbe bayesaba kodwa sananzelela ukuthi 70 5% iyesaba ngakho khona ukukhakathekile ukuthi abantu bakunanzelela ukuthi uhulumende nxa esiyaphambili ngeprogram leyi yokuthi kuhlatshwe abantu kuyamele siqale silungise khonoko ukuthi abantu bachasiselwe ngale vaccine okwesibili kusetshenzwe kubanjane lamabandla ukwenzela ukuthi amakholwa kumbe ngathi amaKristu bazwisise ukuthi le vaccine into empila kahle awuhambelani lalokho abantu abakubalayo kusambulelo okuthwana kuzaba le nombolo 666 abaningi babanjwa ukwesaba khonoko ikanti njalo enye into eqhakathekileyo ukuthi inkokheli ziyabe zikhona zikhanye zithatha le injection ukuze abantu bebe legunya ukuthi hayi nxa inkokheli eziningi zithatha injection leyo kutho ukuthi ayibe lotu njalo siyananzelela ukuthi abantu abaningi bayesaba ngenxa yokuthi le injection ivela eChina
bakhona asebesithi bona ijekiseni le evela eChina inga ingcono kulamanye wena ukubona njani nxa siqathanisa amajekiseni ona lawo
injections eChina abantu abazesabayo nxa sinanzelela siyabona ukuthi iChina yona ngwayo iyaqalisa ukuba lalo mkhuhlane weCOVID-19 njalo nxa sinanzelela siyananzelela ukuthi le nombolo zabantu abagulayo khonangale yebo yebe ngabe fihla kodwa ziyakhanya ukuthi zintutshwana kutsho ukuthi babe lolwazi phambilini komuntu wonke ngalo mkhuhlane njalo siyananzelela ukuthi bona beChina sebesiba zingcwethi ezidweni zokwelapha abantu ngakho ke mina ngubona kwami ngibona ngani le vaccine iyabifanana lamanye njalo sizwile ukuthi basebenzisa indlela ezindala ezokuyilungisa evele zisaziwa ikanti la amanye ama vaccine asebenzisa indlela ezintsha abantu ababengalaqinisa ukuthi hawu nxa sokudlula iminyaka emihlanu kuzaba njani ikanti siyanazela ukuthi le ivele abantu sebekwazi ukuthi nxa wenze ngalindlela uyilungise ngalindlela kuba kunje ufuna ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi ayona vele ama vaccine sikhangela ubungcwethi osobukhona lolwazi osolukhona ezintweni zokwelapha abantu mbona ngani umhlaba sowaphitha wayaphambili kakhulu kweze isikhathi okwakuthatha khona iminyaka eminingi kwenzela ukuthi benzele ivaccine ngenxa yemithini esikhona lolwazi osolukhona sokubathatha isikhathi esindlutshwana ngakho abantu kumele bakunanzelele konke khonokho
Umfundisi Useni Spanta ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance Ibandla lemthwakazi Republic Party selisoleka kakhulu ukutshaywa lokubotshwa kwamalunga alo alichumi ngamapolisa kobulawayo izolo. Omunye wabatshayiweyo umnumzana Welcome Moyo uthwalelwe esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals ekusimo esibi kuthi abanye babikwa befuthelwa esitokisini ngoba belimele kakhulu. Lokhu kuvezwe ligqwetha elibamelayo umnumzana Dumisani Dube yena othi abantu laba balokhe bengaketheswa icala. Amapolisa akhalise umbhobho ngesikhathi abemthwakazi laba betshengisela phandle kwenkamba yeBulawayo Central Police Station izolo ekuseni besola ukungenelwa komkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo kuthange emadabuka kusa ngamapolisa efuna ukumbopha. Kodwa uMoyo uthi wasila ngokucatsha. Uthi amapolisa amethesa icala lokutshaya omunye wawo entabazinduna lapho kube lengxabangxoza kubangwa ipulasi. Ukutshengisela kwabemthwakazi izolo lokhu kubikwa kube lohlakela abanye bejikela amatshe enkampeni yamapolisa njalo betshisa amathaya ezimota phambi kwalinkamba. Isiphathamandla saleli bandla unkosazana Sithemba Kuyenyoni obevela kuyakupha ababotshiweyo ukudla izolo ntambama utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi amapolisa aqale ukubatshaya bengakatshengiseli.
Abantu balimele kodwa
amaphoyisa abayalele ukuthi behambe esibhedlela. Wathi oyi-one otohambe ese-critical condition niyohambileyo kuphela esibhedlela. If uma bengafa andkade bebathaya ngenduku yabonto ekuhlunga ngakhonapha. Amapholisa bathe kangena indawo ukuthi ngikhulume ngokuthi balimele laba bantu bayizivota. Ngithi ayibayivota yebanyali. Kodwa abatholi senisele ukuthi bethole ini i-medication at least. Ngazothi ah noma njani ngishute isithombe kusasa kube uyibufakazi bayala ukuthi ngibashe isithombe.
Kodwa nxa ukhuluma labo bona batheni?
Abalimeleyo bathi amapholisa abaphathe kabi kakhulu abachayile ngenduku langeziku zombhobho abanye bebanyathela bebakhahlela. Hayi indaba yangibona ayikho nje shembu xa kuyikuthi ipholisi endlela yokuthi bona kumele beprotect abantu besebenza njani akuse yipholisi liyana sokungani uyabe yi-ami not ipholisi ngoba ipholisi ngisayileli i-protection but laphana kusemtini siyakuqondane namaa not amapholisi
kuyini kathese selikulindele
thina njengabantu vele abahlonipha umthetho shithi sesilindele i-court bathe i-court nge-Friday into esibuhlungu ngayo ukuthi abafana balimele.
Uthe uke wahamba ekuseni ukuyababona ungakabuyeli ntambama ubathole benjani?
Hambile ekuseni wafika ngabadinga hamba ngokufonela ukuthi sebebojiwani ngathi ngifika laphana bafika amapholisa andlela ukuthi abanabantu abanjalo ababoti ngendlela vele abafike bamphatha ngakhona bebenginyela le wesibenzenza ngisishona labo mishona vele antangisayo so kufike kwabanzima kimi ahle ngaziphumela ngazidingela abantu bengqini
lapho-ke sokule ngxabangxoza ukuze kudutshulwe bese kuhamba njani.
Bathi bona into ebacaphulileyo ukuthi amalungu angene phakathi ekuza ngomqondisi ababone sebebadonsa sebebaharansa sebebachaya yabona unfortunately ade kulomunye adengenile kodwa asangena ngekuvuzeni so ngiyade sebanika information amadoda abamadoda asechaywa phakathi so yikho kwenze bona besiba sebedemonstrate ukuthi futhi banjani kuvele bafuna ukuthi ama-members emphakathi echaywe kumbe bulawa.
Manje indlela eliphethwe ngayo ngamapholisa lizaqhubeka yini ngemikhankaso yenu elithi ngeyokulwela ilungelo loluntu kumbe hayi sokulokwesaba?
Imikhankaso iyaqhubeka bekaze bebokhe bebulale imsakazo Republic Party. Ngicabanga ukuthi ifanana nenhlathi wokuthi ungazibula kuyavuka umfukula. Isizukulwane laso sivukayo sizaba njalo nje. Ulize lihloniphe ilungelo lomuntu wakumphakazi. Bazibulele mina namhla sasa kuyavuka kungomunye sasa kuvuka kungomunye.
Unkosazana sithemba kuye Nyoni ngoebandla leMthwakazi Republic Party. UZulu uthi ukhathazekile kakhulu ngokwanda kwezehlakalo zobugebengu obufana lokubamba inkunzi osokuyinsakavukela elizweni. Amapholisa athi amasela antshontsha ehlome ngemibhobho asemaningi kakhulu elizweni ngakho athi uZulu kumele ahlale elimukile. Ngeviki edluleyo kobulawayo amasela angene emagalajini amabili athengisa amafutha ezimota ehlomile antshontsha imali engange $15,000 kwelinye igalaji kwathi kwelinye antshontsha i $2,000. Izolo kobulawayo njalo amasela ahlomileyo angene ebhanga elintshintsha imali ibiro dishanji ekuseni antshontsha imali. Sixoxe cubungula ngezenhlalakahle kaZulu umnumzana uSeni Spanda sambuza ukuthi kungani kahle kahle izehlakalo lezi zisanda elizweni.
Udubo olukhona lapha kuleli lizwe lakwamanye amazwe yikuthi i-COVID ivale imisebenzi ngakho-ke abantu abaningi balendlala kakhulu njalo-ke sokwenze ukuthi abantu ade bengaphi sili lapha elizweni lakithi kodwa besenza ubugebengu kwezinye indawo njengale Goli sebefuqeke babuya ngapha ngakho lokhu kuzahlupha kakhulu njalo into yesibili khonoku ukuthi lizwe lakithi lile mali yemelika ukuthi ukuthi nxa umuntu egqekeza ethatha lapho kule mali khona emelika iyabiningi njalo kuyabe sokuyisilingo sokuthi umuntu lo bekwenze osokuqakathekile ukuthi amapolisa akwanisa ukuthi atshengisa abantu ukuthi sokule ngozi leyi enje njalo ke kube lomkhankaso omkhulu wokuthi abantu nxa bebona umuntu oyenza njalo ngoba la bantu bahlala phakathi ezakhamizini bahlala phakathi ngabantu bethu abantu esengxenye yabe sibazi ukuthi behambe emapoliseni bekhuluma ukuthi hayi kulomuntu nje sicaba ukuthi uyenza into enje lenxa yokuthi nxa kungekelwa kunje kuyacina silahlekelwa izimpilo zabantu njalo kuba nzima nxa umuntu egqekezelwe ngalindlela lokuthi ananzelele uyasale sele trauma uyasale sele thuyile bembona kudingakala ukuthi kube lendlela yokukhankasa ukuthi abantu bekhulumisane labo ukuthi hayi nxa umuntu ebone ingxenye kulomuntu oyenza njalo mbe kumakhelwa nombe ngubani bagijime baye emapholiseni bebabikele ukuthi sokulodubo lolo njalo lento yemsebenzi siqakathekile ukuthi ibe khona lokuthi engxenye uhulumende avule imingcelele ukuthi labo kumele babuyele bedinga imisebenzi eGoli bahambe.
Izakhamizi zingaxhasana njani lamapholisa ukuze kulwiswe ubugebengu lobo?
Enye into eqakathekileyo ukuthi kube lama neighborhood watch committee ukuthi izakhamizi ziziqoqe zikwanise ukukhanyela izigaba zabo. Kuqakathekile lokhu ngenxa yokuthi amapholisa ethu alazimota akwanisi ukugijima ukuthi afinyelele indawo yonke. Kodwa nxa izakhamizi zingasebenzelana namapholisa ukuthi ngesigaba langesigaba kube lamadoda azabe ekwanisa ukube ebhoda ekhanyela ehamba lamapholisa. Mbonani kuyakuba lula kanjalo njalo singananzeleli ukuthi wona ama-police stations ethu amaningi alazimota alani.
Umnumzana uSeni Spanda uhlaziya ngenhlala kahle kaZulu. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi inkampani yezitolo iTM Supermarkets intshontshelwe izigidi ezingamatshumi amabili lambili zamadola $22 million ngamasela agqekeze incwadi zalinkampani ebulenjini be-intanethi eze-email. Iphephandaba leHerald lona lithi kulowesilisa obedakwe ngumkumbi ohlaselwe wabulawa inyathi emwenesi. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Ngibingelele basakazi be-Studio 7. Mina igama lami ngumoyo uStanley ngiselwagwelo. Ngithintwa ngamazwi kababa uMonzora othi yena kuma election uzasebenzisa igama elithi MDC Alliance. Bengifisa ngale asibuzela yena ukuthi yena ke njengomonzora njengane sithuthi ubaba uTswangirai wayekhulumisane namanye amabandla thizeni ukuze bebumbe phela ithiwa i-alliance. Yena ke njengomonzora u-alliance-ana nobani? Ubaba uTagas a-alliance-ana naye ngubani? Agijima naye ku-alliance yangkhona leyo asefuna ukuyibiza ngegama lakhe nalelo li-alliance. Cabanga ukuthi ubaba uMonsora umuntu okhulileyo nje ofisa ukudlala amadlwane nabantu beZimbabwe. Sikhangele nje konke okwenzakalayo into esiyezwa, indlebe ziyezwa konke akwenzayo. Sicela ubaba uMonsora asinike isikhathi, asihloniphe nathi, naye azinuka amakhwapha. Siyamhlonipha ngoba esimhloniphayo, kodwa-ke yena seduba ngokungasihloniphi ubaba uMonsora. yena ke nxa engena umuntu oalanisana naye sicela ukuthi atedele igama lele lithi alliance ngoba ufana nomuntu othu ugqokile yena inqulo ngiyaxolisa ukufaka ngani senthuka kodwa hayi anthuka inyana ngizama ukuthi ngikubeke laye imbonise ubaba uMonsoro ukuthi hayi engacabanga ukuthi uzongena ezingondweni zabantu kumbe ezinhlizweni zabantu aguqule lokho okufunwa ngabantu noma sefisa noma sethatha abantu abakhonjiswa ngayena le indlela ukuthi ukhombise inkazana ngokuyifaka ugodo ukuyenzisa okufunayo ngesikhathi ofuna ngaso cha ngiyabonga basakazi.
Hey, salubonani, salubonani bantu baka Studio 7, salubonani. UPetros okhulumayo, uPetros waselupane, Petros waselupane okhulumayo. Besicela bakithi MDC bakithi, besicela ukuthi ikhankase please, siyacela abantu, siyacela ukuthi wehlangana nalo. Hayi, 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 isithole nzima ngofowethu, ukuthi wehlangana nalo. Ngokuhlala ngilapha ngisegoni seMpumalanga. Besicela nje MDC sikhathele bakithi ngezano, ezidini bakithi ngezano, sayifuni bantu. Besicela ngabe lokuhlela ikhali tirojiroji ayizawuthi ingene emakhaya ikhankasi isikhathi sisesekhona kanje. Siyabonga, siyabonga abantu baka Studio 7.
Sanibonani, sanibonani balandeli nabasakazi be Studio 7 lonke ngiyalibingelela. Umbuzo wami usamile laphana cause ngawufaka wangakhulunywa so amaye usamile njalo suyengezelelekile futhi mina emfuna ukuba kwazi ukuthi khona khona umongameli Emmerson Mnangagwa lo Obed Mpofu babuthangisa abantu enyama endloko laphana kuvillage 4 abantu bakugcwala kakhulu of which is they were violating ama-rules kapresident nalo wayewafakile akuzange kwabotshwa muntu akuzange kwashaywa muntu right meze mbuza ukuthi manje kulobhudi lana Doctor, why police conduct lockdown? Over and during my police, what child? What is a child? My police are turned as an angel, as an amshire. Ube dagiwe uyile out na siyaphuza utshwala sikaze siwa sikaze sidawe futhi sikaze silimali uzamazi uqamuke sure uqeda buvufile ngokuwa kuphela ngokudawa then mise mbuza lapho right ubhutlo bathe siyamngcwaba laphana abantu abaningi batshaywa babaleka batshaywa ngabotshwa abantu abaningi kwathi abaviolete ama-rules kapresident awe lockdown right fine ncoba uzuthi la yena upresident ona awakhe ama-rules kaaviolethanga yini is it fair sizwe sizizwe singamthakazi hayi asazi nami ngizibuzela nje ngidlulisa khona lapho ngiyabona khuluma ngisethembisa emayibuya.
Salubonani, salubonani, salubonani lonke basakazi baku Studio 7. Ngiyalivinyelela ngijabuliswa luhlelo lwenu olika Studio 7. Ngiyalijabulela kakhulu lolu hlelo. Ngithi halala kwabakomthwakazi esebele nkosi. Nansi inkosi uStanley Raphael Khumalo. Ngithi nathi esibonela kude nesithathela kude sisondeleni siyibizeni ubayethe sesile nkosi ezosikhulula ifana loMoses. Sondelani esibonele eduze leziphofu ezingaboniyo sisondele sonke labathathela kude basondele. Ngiyabonga
bobe kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umanyano we-United Nations uthi ziyanda izehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu ngohulumende wakwele Iran. Ele-North Korea livikwa lizathola amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-coronavirus ayizigidi ezimbili avela kunhlanganiso ye-World Health Organization phansi kohlelo lwe-COVAX. Siziphethe ngodaba oluphathelane lemelika. uhlelo lwenkantolo olokudinga abazathetha icala lokubulala onsuntu umnumzana George Floyd eletheswa omhlophe owayelipholisa umnumzana Derek Chauvin lukhangelelwe ukuqhubeka namuhla. Umthethwandaba uhlale okosuku lwesibili izolo wakhetha abathethi baleli cala ababili amajurazi nesingisi. Lokhu kutsho ukuthi sokukhethwe abantu abahlanu phakathi kwabalitshumi lambili abadingakalayo. Abakhethwe izolo ngowesilisa onsundu odabuka ezwekazi le-Afrika lowesifazana ongasomuntu omhlophe. Ngomvulo kukhethwe abesilisa abamhlophe abathathu. Ukuze umuntu abe ngumthethi wecala kumele atshengise inkantolo ukuthi akulacele alithathayo. UChauvin wetheswa icala lokubulala uFloyd nyakenye eze embandezele ngedolo entanyeni waze waphela umoya lanxa nje wayelokhu ekhala emtshela ukuthi kasenelisi ukuphefumula kuhle. Udaba lolu lwabangela ukutshengisela eMelika lasemhlabeni jikelele iningi lisola ucuku oluqondiswe kwabansundu ngamapholisa amhlophe kanye lokubandlululwa nje kweminye imihlobo ngabamhlophe. Siqoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Udaba lokukhetha amajura ludaba olu engingathi luhlukanisa abantu abaningi kakhulu ngoba okokuqala umlungu wabulala umuntu omnyama okwesibili lipholisa, so into zakhona zona lezo zenza ukuthi abantu abaningi badonse ngendlela ezihlukeneyo. Kodwa ekutholeni ijura ngibona ngathi bazothwala kanzima ngoba idaba le yagcwala umhlaba wonke jikelele ngoba almost every day usithi ungathen i-TV on ubona kusenzakala ngama-protest ade senziwa ngama-Black Lives Matter and kulawa ama-protest babe behlabela besithi say his name George Floyd, say his name George Floyd. So wonke umuntu obukela i-TV and balutshwana abantu abangabukela i-TV kulamalanga uyalwazi udaba luka George Floyd. So I think kuzomele basebenzise enye indlela yokukhetha amajura ngoba kuzohlupha kakhulu. Ngizwe kuthiwa sebathola abathathu njengayizolo kodwa ukuthi bazothola abanye laba abayisitshiyangalolunye ukuthi babe yi-12 kuzohlupha kancane makuyukuthi baqhubekela phambili nge-criteria yonaleyo ukuthi kube ngumuntu ongaziyo ngecala leli or ongaziyo ngodaba lolu luka George Floyd ngoba ludaba olwagcwala umhlaba wonke jikelele lamazwe wonke nje inkulumo makanje nje labantu ekhaya eZimbabwe bayakwazi ngoGeorge Floyd. So even bangaze bayadinga ijura ngaphandle kwe-America angiboni ukuthi bazoyithola.
Ungathi kulobufakazi yini obungenza umsolwa afunyanwe elecala?
Ubufakazi obukhona buqine kakhulu ngoba kule video la akusiwo lokuyana okuthiwa ibufakazi bokuthi inzwabathi into eyenzakala ibonakala ibroadcastwa live isenzakala. So kunzima ukuthi abathethi icala leli ba-ignore the fact yokuthi le nto yenzakala phambi kwabantu bonke beyibukele kuvideo. Also ma uthi uyakhangelisisa futhi indaba yakhona ungazibuza ukuthi okay ma kuwukuthi umuntu lo wayengela cala waye waxotshwa umsebenzi, why i-department ye-police e-Minnesota yabona kubalulekile ukuthi umuntu lo axoshe umsebenzi ngoba bayazi ukuthi into ayenzayo le licala. So I think wonke umuntu obeliever ku-justice ukhangelela ukuthi ipolisa leli litholakale lilecala njalo futhi kumele ligwetshwe ngendlela ezothokozisa abantu kungaphombi ukuba yilokhuyana nje okokuthi anikeze isigwebo esincane just nje ukaphiza abantu kodwa kumele isigwebo esitshengisa ukuthi sokulo tshintsho ngendlela abantu abakhangela ngakhona indaba ze-racism le-discrimination ngoba clearly kwakule-racism laphana eyenzakalayo the way ababulala ngakhona uGeorge Floyd. So yes, mina ngibona ungathi uzogwetshwa lo muntu and uzoba yisizekeliso kwamanye amapholisa labanye abantu abalengqondo zobu-racism zobandlululo ukuthi hhayi umthetho awumvumeli lokho and if ungabanjwa wenza into efana laleyo uzogwetshwa.
Umnumzana Tenmoyo ucubungula ezombusazwe. Sikhangele ebezihamba phambili. Namuhla kwanela umnyaka iWorld Health Organization ihlele iCOVID-19 njengesifo esiyingozi emhlabeni jikelele iGlobal Pandemic. Umkhuhlane lo usuhlasele abantu abangu 117 million njalo wabulala abangu 2.6 million. Ibandla lemthwakazi Republic Party lisola ukutshaywa lokubotshwa kwamalunga alo ngamapholisa kobulawayo izolo. UZulu ukhala ngokwanda kobugebengu obufana lokubamba inkunzi osokuyinsakavukela elizweni. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.